Lokho kuvezwe ngomunye wamalunga elihlanganisweni le ephatha lomsebenzi eye Third Millennium Foundation Trust, umnumzana Ruben Nkulumo Ncube ongumhlanyeli wezihlahla oveze njalo ukuba lokhu kwenziwa besebenzelana labohlangothi lweForestry Commission.
Ngenxa yokuthi isiza yindawo efuya inkomo. Every year kulama reports ukuthi kule nkomo ezifileyo kulani because of droughts. So as part of my presentation, ngilesihlahla ukuthiwa ilukena. Ilukena ungayihlanyela ilukena le ungafida ngayo inkomo, imbuzi, amadonki, yonke inyamazana edla utshani.
Izihlahla ezihlanyelwa kakhulu ngaphansi kwalolu hlelo kungezibalisa esemuringa leselukena, indumba zesihlahla semuringa lelukena. Uncubuthi ziyadliwa njalo kucatshangelwa ukuthi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.
Even labantu indumba zaso bayakwanisa ukuthi bazinqaziseluhlaza bazigqobe bapheke njengebeans badle. Nxa sezomile sezikhanya sezibomvu uyenelisa ukuthi ukhanzinge uzichole wenze ikofi. Ikofi loqhatshisi lolozalo. Isihlahla lesi ubuhle baso ukuthi siyamele si drought resistant. Bathi noma kungatsha, anti siyasibona imililo isitsha everywhere. Chizwe kungatsha ngenxa yempande zaso siyaphansi kakhulu siyahluma futhi.
Uncube uthi abakwenzayo kungenye yendlela ezingaphathisa ukuvimba ukungezwani ezigabeni sekubangwa amadlelo lokudla ngoba ukudla sekusilela ngenxa yomonakalo oguquka komkhathi.
Conflict yenziwa ukuthi abanye siyazuza abanye kasizuzi. Silenhlanhla ukuthi saba le land reform, but this land reform will soon be a cause for conflict. Ngenxa yokuthi izihlahla seziganyulwe, these areas will soon become deserts. Sezingamadeserts, sizadinga ukuthi lapha nayibona kulomna kulomhlaba omuhle sesisiyawulwela. Kanti ke singahlanyela izihlahla sizaziba lokudla kwinkomo zethu, sibe lenkuni zethu, then even kulende encane uzenelisa ukuthi uphile.
Nxa lungaphumelela lolu hlelo esigabeni seyinsiza eAvoca, uncubuthi lulakho ukusabalaliswa. Uncubuthi lulakho ukusabalaliswa kwezinye izigaba lapho izulu elingasani khona kakuhle njalo komile ukudla lamadlelo sekusilela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.